le impi e Russia le Ukraine inzima ukuthi singathi inga elizanqoba yilipi ngoba mina vele kokuqala kangikholelwa ekuthini abantu kumele baze badubulane babhombane babulalane bengabantu bekufuza ukuthi kwakufuza ukuthi vele kuqala kuhlaliswane phansi nxa sikhuluma ngokuba justified kwempi kufana lokuthi besikwazi vele embalini ukuthi kwakule NATO kwakule Warsaw Pact kwakuvunyelwene ukuthi abe NATO bangayeqima ingcwele bengena kumazwe ayekade engamazwe ayengawe Soviet Union isabambene so kwenziwe ngabomelika labo Polama labangane babo abe NATO ukuthi bayetholakala bebasumlilo befusa induku zabo kumakhelwane weduze leRussia bekuvele kungaqondanga ekuqaleni kasithi thina ngo 1961 kwaba iRussia la iUS yayisase iSoviet Union yathatha layo yafaka izikhali zayo eCuba 91 miles from America elemelika kwaba lo msindo omkhulu kakhulu lapho kwathiwa yiCuban Missile Crisis la namhlanje lemelika alikho happy alijabulanga ngeVenezuela leli America kalijabulanga ngeArgentina angamazwe akholwa kumfundiso zesikhomanisi ezivela kwele Soviet Union kanti manje nxa yona iMelika yona ingekho he ingajabuli ngabo makhelwane bayo abadla le Russia yona ifunelani ukuthi Russia ijabule yona nxa isidla lamazwe anjengabo Latvia labo Georgia khona ngale labo Ukraine kuyafanana into lezi so kuvele kumele ukuthi kungafiki khona apho kumele ukuthi kukhulunyiswane nxa belokhu beqhubeka besenze njalo baqhubeka labo futhi abeRussia bezigwaza ngowabo abeAmerika I mean lamanye amazwe bezigwaza ngowabo ngoba iRussia kungani impi leyo beyilungiselele kade sebevala igasi ukuthi ingafiki ePoland lakuboHungary kuzaphambanisa abantu makhaza abangalani lempi kanti ngabakhokheli nje obomele ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane.